Yeah, I think ubaba waphuma sobala from ekuqaleni ukuthi uphethwe umkhuhlane we-cancer and lokuthi uthola i-treatment from e-South Africa at the present moment. Ngakho-ke akusimangalisanga kakhulu njengomuntu esimazi ngumuntu o-democratic in nature and o-transparent. Uyabona naye ukuthi umkhuhlane lo ungamvimbela ekubeni akwazi ukukhampeyina effectively, and therefore I think it's a good decision on his part ukuthi aphumule khona ezokwazi ukufocusa on i-health yakhe. I think siyakwamukela thina ngoba at least kuzosinikeza ithuba lokuthi sithole omunye inkokheli ezokwazi ukuthi campaign effectively for ama-election njengoba eseseduze.
Manje-ke nxa sikhangele khonokho okutshoyo ukubana kube lomunye umkhokheli, asodaba oluzagcina seludabule ibandla phakathi na njengoba siyabona abasekeli bathathu?
Well, njengoba ngisho ngithi iparty yethu i-democratic party, so silandela i-constitution yethu, silandele le ndlela ze-democracy. So noma ngubani ozotake over kumele akhethwe ngabantu, so okutshiwo ngabantu yikhona okuzolandelwa. So angiboni mina makuwukuthi kwenziwe kahle through i-democracy kwakhethwa umuntu ekhethwa ngabantu ukuthi kungaba le problem. I-problem ingaba khona ma kuwukuthi ngumuntu o-imposiweyo wakhethwa engakhethwanga ngabantu.
Kodwa siyabona ukuthi ukhona umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe wakhethwa ngabantu ongakhethwanga umkhokheli eyedwa, kanti pho ayisuye na ubemele kahle kahle athathe lesi sikhundla?
Yikho engikutshoyo ukuthi i-constitution yethu iclear ukuthi kahle kahle onguyena umele athathe isikhundla ngubani. But njengoba sisiya edabeni njengoba usho la ukuthi yinto engakhoza maybe ukuthi kube lokungazwisisani igcine split party, ngoba if kulabanye ababona ngathi kumele kuyiwe ku-extraordinary congress ukuthi kukhethwe umuntu ozokhethwa ngabantu, yeah, for sure silaye u-vice president wakhethwa ngabantu. Constitutionally nguye nje kumele astephe up a-accept i-position since u-president e-incapacitated, ngoba i-constitution yethu iyatsho ikliye ukuthi i-process yakhona ihamba kanjani.